Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 9 kuNcwabakazi 2020 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Lamemetheka igciwane le COVID-19 eZimbabwe, usungula abantu abedlula ikhulu. 102 asebebhubhile.
Lo mkhuhlane unzima kakhulu. Bengizithola ngihleli ngedwa, ngize ngibakhumbule abantu bami behleli khona endlini.
Abasekeli bebandla leZANU-PF bathi kumele uZulu adonse ndawonye ngesikhathi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa zikhangelelwe ukuya eZimbabwe.
Kulabantu asebegijimisa amanga aluhlaza tshoko benze ngantu eZimbabwe isibhebha sokuthisa akusahlaleki sokunzima.
Abanye bathi akulaludo oluzaphuma kulokhu okuzakwenziwa izithunywa zikaRamaphosa.
Laba abantu be-ANC angibathembi right now. Mina kathesi umuntu engithembele kuye ngibona ngathi i-PFF.
Bayakhala abalwa impi yenkululeko abathi okwenzakala eZimbabwe kayisikho abakulwelayo.
Ngasikhangela ikakhulu eceleni lamazi i-Zebra Veterans akuyisihluko esimali sayo. Kungani kuthiwa kulicala nje ukuthi baphathe ngempilo enkululeko.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Yamemetheka igciwane le-COVID-19 kwele Zimbabwe osokulabantu abafika phose inkulungwane ezinhlanu 4,575 abahlolwa batholakala belo mkhuhlane lo. Phakathi kwenani leli sebedlula ikhulu 102 abantu osebebulewe yi-COVID-19 kuthi njalo abafika phose inkulungwane lamakhulu amahlanu 1,416 sebephephe kumkhuhlane we-coronavirus elizweni. Abantu asebephephe kumkhuhlane we-COVID-19 bathi kuzima ukuhlala endlini lemuli umuntu engahlaselwa i-coronavirus. Umnumzana Sebastian Tini ngomunye wabantu abaphila nzima ngesikhathi belo mkhuhlane lo.
Awukwazi ukuthi ungahlala nabantu abakho endlini njengoba kujwayelekile. Libukela i-TV nje noma yini ejwayeleke ukwenziwa endlini. Uhlala uzivalele endlini e-bedroom wenzela ukuthi kungabi nokuhlangana phakathi kwenu ngoba manje uzobasulela, kwenzeke ukuthi ungabasulela lo gciwane lelo. So bengizithola ngihleli ngedwa, ngize ngibakhumbule abantu bami behleli khona lapha endlini. Makukhona engikufunayo bengenze ukufona and then bakwazi ke ukungilethela noma ngamanzi.
Uthi kuqakathekile ukuvikela imuli kumkhuhlane we-COVID-19.
Uma usuku leso simo ebengikuso ayisekho enye into engenziwa ngoba manje kumele ubavikele ngokuthi wena uhlale endaweni yakho wedwa ukuze ungahlangani nabo. Yikubavikela lokho ngoba uma ungahlangana nabo usuzabasulela lokho kugula lokho. So bekunzima khona ngoba manje ngifile ngathi ngingedwa kanti nginabantu endlini. So kodwa ke ngenxa yokuthi kungumthetho nakhona kuyindlela yokuthi yokuzelapha kumele ukuthi ungahlangani nabo. Konke okufunayo bazokulethela eminyango into efana nokudla noma imithi nje yokuphuza noma yini kade iphuzwa kumele balethe bafike bafake eminyango. Wena uzothatha ke nawe ungene endlini ubuyele endlini udle, ubuthathe futhi ubuyisele ubeke ngaphandle. Bekunzima khona ngoba manje uzoba naso leso sithukuthezi ukuthi uhleli endlini kodwa awukhona ukuhlangana nabantwana. Kube nzima kakhulu kimi lokho, kwangihlukumeza kakhulu.
Untini uphinde wathi njalo ungaphathwa ngumkhuhlane we-COVID-19 kumele ulandele iziqondiso zokuvimba i-coronavirus.
Umuntu uma esephethwe yilo mkhuhlane lo kumele adele okuningi, avela akhangelane nomkhuhlane, make sure ukuthi i-hygiene phela ukuhlanzeka kuba phambili ukuze konke kuhambe kahle ngendlela right. Uvikele nabo bonke abantu noma kungesi basendlini nje kuphela. Kungabi nomuntu ovakashayo futhi akuna kuvakasha akuna umuntu oya kuphi kuphi bekunzima kakhulu ngoba nabantu bakithi aba forward bebengakhona bebengakwazi ukufika baze ngibone
kwele Zimbabwe abantu bathi kunzima ukuvikela imuli labanye abantu ngenxa yesimo esibi somnotho. Bayakhala abalwa impi yenkululeko ngesikhathi kulungiselelwa usuku lweRose Day kusasa. Abalwa impi yenkululeko bathi okwenzakala eZimbabwe okwamanje okulomnotho obhidlikayo njalo okukhahlanyezwa ilungelo likaZulu kayisikho abakulwelayo. Umnumzana Petros Sibanda usibalukhulu wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko bekubutho leZipra uthi luqakathekile usuku lwabalwa impi yenkululeko loba nje bethwele nzima.
Ilanga lamaqhawe lilanga liqathekile iqathekiswa umuntu wonke abaphilayo labasebasitshiyayo abaleleyo ngesikhathi sempi yenkululeko. Siyalunaza ke lelilanga sikhumbula abafowethu sikhumbula le njongo yabantu abayisukumela besiye empini yenkululeko ukudinga ukuthula, ukudinga ukukhululeka, ukudinga ukuphila nje okulinganayo sonke singabantu beZimbabwe. Lelilanga lisikhumbuza kakhulu ukuthi ngayo impilo yethu namhlanje imi kanjani. Kodwa siyanazela ukuthi lokho esakulelayo kumbe lokho esasikukhangelele akusahambanga ngendlela esikukhangelele ngayo. Sasikhangele ukuthi khona siphile kahle, sihloniphane, sidle sonke, sithole okulinganayo, abantu abethu bafunde, labasilandela abanawethu bathole ukuthi ilizwe leZimbabwe ngempela lakhululeka. Lalilwela ilungelo lalo, lela i-one man, one vote, lela i-economic independence, lela nje ukuthi abantu baziphile nje ngokuthula langokuthandana.
Usibanda uthi kwephula inhliziyo okwenzakala eZimbabwe.
Impi yabalweli benkululeko kulezi suku iyadanisa, iyadangaza, izwisa ubuhlungu, isihluku yona nxa uyikhangele. Ukuthi uzuzibuza ukuthi kathi ukusukuma abantu besithi bayadinga ke inkululeko kambe yikho yini ababekulela lokho. Sibona akula mithi esibhedlela, akula mathuba yokubana ukuthi bazincedise imisebenzi, akula konke okuninginingi nje kufunda ngumuntu nxa ephila. Lamanxa masebetshonile mbebegula abafowethu akuyesabeka, kuyadanisa ukuthi kulohulumende sibili othi uyananza ilanga la lokukhule kwabantu i-Heroes Day. But nxa sikhangela ikakhulu eceleni lamazi i-Veterans akuyisihluku esimangalisayo. Kungani kuthiwa kulicala nje ukuthi baphathe ngempilo enkululeko.
Kodwa umnumzana Wellington Moyo umsekeli webandla leZANU PF uthi abantu kumele bethakazelele okwenziwa ngabalwa impi yenkululeko loba nje bebhekane lokunye okubahluphayo.
Iqiniso esingalikhuluma ukuthi hayi njengoba solusondele usuku lwabalwa inkululeko singuZulu wonke waseZimbabwe siyalithakazelela, siyalijabulela, siyabahlonipha ngokusikhulula abakwenzayo ngokunikela impilo zabo. Into nje singayithembisa yona njengomuntu wezanu yikho nje ukuthi hayi bona bazokuqhubeka behola ini impensheni yabo, kodwa kwamanje sesifokase entsheni yanamuhla intsha sithi ayize kuzanu beze namakhono abo nama-plans abo netechnology yabo.
Abalwa impi yenkululeko bahola impensheni efika phose inkulungwane ezine zamadola eZimbabwe 4800 RTGS ngenyanga.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele lakuTwitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abakubandla leZANU PF bathi kukhangelelwe ukuthi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa zizakhulumisana leziphathamandla zikahulumende weZimbabwe abaphikisayo kanye labanye abantu abatshiyeneyo kulungiswe okunye okuhluphayo elizweni. Kodwa abantu abanye bathi uNkosazana Baleke Mbete loDokotela Sydney Mufamadi bachitha isikhathi. Umnumzana Joseph Chuma webandla leZANU PF uthi abantu kumele badonse ndawonye. UChuma uthi inkinga yokuthi abantu baqamba amanga ngokwenzakala kweZimbabwe.
kulamantu asebegijimisa amanga aluhlanga tshoko benze ngantu eZimbabwe isibhebha sokuthisa akusahlaleki sokunzima hayi abantu ake sifundele ukwenzithethe and lani njengentatheli izindaba ngicela ukuthi kona siyenzeni into ejustifiable and fair for Zimbabwe ngoba ukuyibulala iziguli kephasi ngamadolo yikuyibulalela umuntu wonke ayiyibulaleli izalo PF ngumnangakwa ibulalela everyone ongweZimbabwe
kodwa umnumzana Mthulisi Hanana umqondisi wenhlanganiso yeDumiso Dabengwa Foundation uyakuphikisa lokhu
ukuthi sicatshile kuyatshengisela ukuthi kule kukhona okungabanga kuhlela izweni ngoba kula muntu ongaphongobalekela lapho kule nkaba khona ekudenga so sile crisis elizweni kodwa ke kuhle khona ukuthi kuthiwe bakhona abantu abavela ngaphandle abangabe bezosincedisa ukuthi sizwanani kodwa kuhle ngapha kuyangisa ihlazwe linganani ukuthi sehlulane thina sodwa kuze kungenele omakhelwane okwesibili enthanda ukuphawula ukuthi kulobunzima ngobukhulumende wethu ukhiphe istatement wathi kakula problem eZimbabwe kula crisis into ekhona kuthiwa kulama terrorist kulama bad apples kulama forces kulama dark forces so angazi ukuthi laba bathunywayo bazenisa yini ukuthi bazwane lo hulumende ngoba ngeke ngabona izolo abanye kuma Twitter besithi ubaleka mbethe vele ngubhururu kamnangako
ukuzazana Vivian Nomala Ngaphephe olandela ezobangazo uthi kumele ibandla lika Julius Malema kube yilo elingenela kwele Zimbabwe hathi ibandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress
makuzisaza ukuthi mabe bona isipho olukhangelane labantu beZimbabwe betsho ukuthi hayi balitho ngeqiniso uhlupho nanti akulankinga yinto okumele yenzakale vele kodwa ukuthi mina laba abantu be-ANC angibathembi right now mina kathesa umuntu engithembele kuye ngibona ngathi i-EFF yinto engakwazi ukuthi kukhulume iqiniso mabe ngathi bathuma abantu be-EFF ngo-understand kodwa be-ANC ANC kunini ivikele uhulumende wezanu PF bakithi abantu behlupheka benjalo
umnumzana Justin J Moyo olandela ezombangazwe uyakusekela lokhu
i-ANC ngeke izilume iyenze anything iyafana nje njengayizanupf i-ANC like into ezifanayo akunanto eyotshintsha bazohamba beyokhuluma indaba yangikhona izophelela emoyeni abakho serious ngeZimbabwe maybe bakholisa ubana ama-Zimbabweans ebehambe ngakhalayo esebenzela imali engela into imali encane e-South Africa bayakholisa nje I think ngakuthi abakhethe omunye umuntu ongabuyi ku-ANC than ukuthi esekhethe umuntu we-ANC
bakhona abathi kumele abantu abahlala eMathebeleland balwele uzibuse wabo hathi ukuthi bamelele okungenziwa lelizwe le-South Africa kwele Zimbabwe umnumzana Nkululeko Gobalanda Mate oyebandla yemtokazi Republic Party usekela umbono lo
ayikho into eliqiniso ezakhulunywa izwane since 1980 ngene esitulweni so mina into engizayifisa ukuthi ngitshele abathawazi ukuthi bantu bakithi asizazini singobani sisebenzele ekithi sithathe ilizwe lethu nje
akwaziwa ukuthi unkosazana Mbete lodokotela Mufa Madi bazafika nini kwele Zimbabwe uhulumende weZimbabwe kuthiwa wephula amalungelo kwaZulu kodwa umongameli Emerson Mnangagwa labanye bakhe bathi balwisana labantu abakhanya ngani bangamalecatsha abaphikisa okungelangqondo kusenjalo kulabanye abantu abacela ukuthi ilizwe lonke jikelele lihlenge unkosazana Noxolo Maphosa umzukulu kamnumzana Joshua Dimzaca Ngulube okubikwa ukuthi uvinjwe ukuthi aphume endlini kaNgulube kulandela ukuthunjwa kwakhe ngabachatshengelwa ukuthi ngamapholisa ensitha adinga uNgulube ngamehlo abomvu unkosazana Maphosa uthi abamthumbayo bamkhumula izembatho zonke bamkhahlameza okwesikhathi eside ukuze aveze ukuba uNgulube ucatshengaphi uNgulube udingwa ngabezomvikela abathi wayesekela ababefuna ukutshengisela mhlaka 31 Ntulikazi bekhonona ngobukhohlakali elizweni leZimbabwe lokunye ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumele zamapholisa usenior assistant commissioner Paul Nyati ubengaphenduli umakhale kukweni wakhe omunye wakusimo lesi esifana lesika Noxolo Maphosa ngutawanda Mujehiwa umzukulu kamnumzana Mduduzi Madudu umhleli weZim Life ochathele abezomvikela okwamanje abathi wathuthuzela ukuthi uZulu ahlamukele uhulumende baningi abantu ababaleke ezindlini zabo abadingwa ngabazomvikela. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe leMalawi lithi umuntu wonke sokumele agqoke okuvala amakhala, okubizwa ngesilungu ngokuthi ngama-masks, ukwenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Kulabantu abedlula kancane izigidi ezinhlanu, 5 million, asebehlolwe batholakala bele-COVID-19 kwele Melika. Ucwaningo olusanda kwenziwa kwele Cameroon luveza ukuthi abantu abaziphilela impilo yakudala, abanjengabohlobo lwama-pygmies, lama-kiddies, labanye, kabaguli umkhuhlane we-COVID-19 okwamanje loba bethanda ukuxhawulana. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko
senziwe manje
ngelo baba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngamalobolo. Kambe kwenziwani kulezi nsuku kule COVID-19 nxa kulotsholiswa kumbe umuntu elobola? Ake sizwe unkosikazi Chester Sibanda uMandlovu.
Akuvumi esintwini, kodwa ngomumo wona lo okhona ngibone ngani kuzavuma. Kanti njona kwesinsikhathi abantu babekhathana lakhathana.
Abantu kumele benzeni?
Izumu ingaba ngcono ngoba liyabe likhangelene, limbone umkhwenyana laye ebabona abadala, likhulume liphendulane. Ifoni liyabe lingabonani. Ngibone ngani sibili yona lo mumo okhona sibili, lanxa kungavuma esintwini sizavuma ukuthi kuzavuma ukuthi kube njalo.
Kambe umnumzana Edson Moyo yena oyincwethi kwezamasiko esintu utheni ngodaba lolu?
Kubalulekile ukuthi abantu balobole bangasebenzisa ubuxhaxhaba manje obe-Zoom ukwenzela umkhuhlane we-COVID-19 ungamemetheki. Khona ngokwesiko abantu kufanele bahlangane, bahlale phansi, kodwa ngoba kune-COVID-19 manje abantu abakwazi ukuhlangana. So abantu bangasebenzisa ubuxhaxhaba manje balobole ukuze imisebenzi uhambe kahle ngelobolo.
Yes, lo mama njalo uAndreas Dube.
Ilanga lamalobolo ukuthi lize liyefika kuyabe sekulento eziningi esezenzakele. Yikho ke kulalokho okuthiwa ngo-social distancing, kuthi liyabe limela khatshana khatshana. Kule ndlela eyabe ivele isetshenzisiwe eyabobabakazi labomalume kusiyabikwa ukuthi sifuna ukulobola, kubonwana kunjalo nje. Ngasa kusiyafika ukuthi ilanga lokulobola, omalume labana labo babakazi labo sisi babe sebembonile lwana muntu, babona lamadumpa akhe, babona labakibo kwakhulunyelwana. Yikho ke bayabazi, bona ngani indlela yokuthi kubona ukuthi bayahlolwa yini njalo sebehloliwe.
Kanti akutsho ukuthi phela nxa umuntu elobola kumele phela abonakale, umuntu abone ukuthi umalukazana wami ngulo kumbe umkhonyana wami ngulo. Ngakho ke kuyavuma yini ukuthi uhlangane lo malukazana kumbe lo mkhonyana kube Zoom lapho?
Nxa sesifika kulanga lakho nelo kulobola lelo, ye kungalotsholwa sibili, mina angiboni insolo ukuthi kungalotsholwa nge-Zoom. Njoba sithi kulabadala kuyabe kuvele sokuke kwalungiswa sokusika ngokuthi abantu bakhatshana okunganani, njalo kuyabe kulabanye abantu abamela abazali njengabo babakazi labo malume ababe beyibo abakonkazana behlangana nabakojaha. Yizinto ezingalungiswa lezo, kwenzakale kwenza ukuthi ngihlaso kulungile ke izinto sezibuyele kule ukuthiwa i-new normal. Kungalungiswa ukuthi kuxoxiswane ke abantu labana babonwe. Angiboni ukuthi kulomkhuhlane kuyavalela ukuthandana kwabantu lokuthi abantwana bathandane balobolane baqhubeke ukuthi sebefuna ukucandela umuzi.
Hayi abadala bathi ongapheliyo kuyahlola, asihlanganini singabaphilileyo ngeviki ezayo. Ndithele ithuba ukuthi mbonge ubaba uEdson Moyo, umama uAngela Sidube, lo mama uJester Sibanda, umandlovu
ngicina masikwa wena owangusenziwe mandlovu ngicina masikwa wena owangusenziwe
isikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo 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 mthakaso muhle zimpapo muhle yikudibana nokuhlelo labasakhulayo ngingumike gove namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngesimo somnotho njalo ezombusazwe elizweni intsha ilakho ukuzithuthukisa na kuhlelo silonkululeko mathe osakhulayo obetshengisela e-embassy kwele South Africa ngolwesihlanu odlule njalo okubandla lemthwakazi Republic kanye lo mnashe mtutsa owebandla lezano PF asizweni umbono ngamathe
ngisisa kakhulu uhulumende lo uyasincindezela usincindezela ngezepolitiki ikakhulu thina ifuture yethu abontanga abathi uyasebenzisa kakhulu into zelendi azisebenze ngezepolitiki ukuthi manje uma ufuna ilendi ufuna ama projects sokumele uqale ujoine izano khona uzathola ilendi ngaphandle kwalokho ke ifuture abontanga iphelele emoyeni sigcwele emazweni kuma diaspora ubukhokheli buka mnumzana uMnangagwa ohlala ethembisa amanga ngezithembiso zakhe ezingafezekiyo
siyezwa abanye ontanga bekhuthaza uZulu ukuthi asebenzise indlela ezijeneyo eziveza sobala ukuthi abathabanga ngobukhokhelo kukamongameli Emmerson Mnangagwa kodwa uhulumeni yena uthi uyazama ngamandla akhe wonke kule land audit elizweni land audit izenza ukuthi abatsha bathola umhlaba kule Empower Bank yona ezenza ukuthi abosomabhizimusi abasakhulayo bathola imali ukubona njani lo
amalungelo wethu ayaphulwa manje ngenguhulumende nalo ezano ngapha ezithi new dispensation ngiyakhuthaza kakhulu ontanga manje ngesikhathi samanje ukuthi kabaphakame ngesikhathi samanje sizilwele inkululeko yethu sezandleni zethu ngaphandle kokuthi sizilwele thina ontanga angiboni ukuthi sizaba lekusasa elihle.
Hayi siyabonga mathe ngokungena kuhlelo asizweni umbono kaMtutsa
ufuna ukuthi abayouth athole imisebenzi yikho thina ngo-2018 sathi sasikhankasa sithi thina sifuna ukubambanisa isizwe sifuna ukulwa lobugwelegwele i-corruption iproblem esibelayo brother Mike ukuthi 2 years down the line silabantu abalokhu besenza ukungezwa befihla ngokuthi bona basebenzisa u-section 59 we-constitution obavumezayo ukuthi benze ama-demonstration kodwa siyakwazi sikhangele i-history yeZimbabwe ukuthi ama-demonstration lawa kazibe peaceful yindaba yokuthi abantu bathi bafuna ukumatha emgwaqweni ukuthi uhulumende owavotelwayo ngo-2018 akhithwe ngodlame kulokuthi abantu bekhuluma ukuthi singakwenza njani ukuthi imisebenzi ibe khona i-problem yokuthi abantu babhizi bakhuluma ukuthi ZANU-PF must go uyazibuza ukuthi iye ngaphi ngomyona yavotelwa ngo-2018 ukuthi ibe khona up to 2023
nxa sebesithi ZANU-PF must go kuveza soba lokuthi sekwekhathele ngobukhokhelo kukamongameli Emmerson Mnangagwa kuyini okumele kwenzakale ukuze silungisise indubeko zabatsha elizweni
it is their right ukuthi bethi ZANU-PF must go but into ekumele ngiyitsho ukuthi mina umbuzo ukuthi ilizwe likhokhelwa ngubani ngumbuzo obuzwa kanye emnyakeni emhlanu lowo mbuzo uzakuzwa nje ngo-2023 so in between these years akula muntu ongafuna ukuyobuza kuze ukuthi sakumasipho esingakutsho thina kathesi ukuthi abantu kumele bebambisane sibe ndawone njengabantu abafuna ukuthi ilizwe labo lithuthuke siye phambili
njengoba konke lokhu lokhu kuqhubekela phambili kuyenzakala uhulumende esithi hayi thina siyazama abatsha benabesithi asitholi lutho kuyini okumele kwenzakale ukuze abantu bathole ithuba lokuzithuthukisa elizweni
iproblem esilayo brother Mike ngabantu abacomplaina ku social media bengazange bekhambe on the ground siyakwazi khathi during iCovid iMinistry of Youth irelease i-17 million eyama youth do you know of the people who benefited in Bulawayo I tried to look for a name that I could recognize as ZANU-PF. I only saw 3 names. The rest of the names are well-known people. Abantu abaku civic society, abantu abangelani leZANU-PF. They applied for the program. That's why they benefited.
Hayi, siyabonga Mtutsa ngombono wakho. Mthakaso muhle, isikhathi sesedliwe nguMangoyi. Sesiluqhubela lapha uhlelo lwabatsha. Olibalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Gove. Bye-bye.
Siyabonga kakhulu Mike Gove. Sikesinike ithuba uNtungameli Nkomo kwezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami ngontungameli Nkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Siyahlangana bathandekayo wenkosi. Ngolunye njalo usuku uNkulunkulu avumele ukubana sibe ngabaphilayo phakathi kwezivunguvungu leziphithiphithi lezi ezigoqele umhlaba wonke. Namhlanje ilizwi lethu sizalithola encwadini kaJona, iTestamente elidala isahluko sesibili. Siyabala nje indima ezimbili lapho kufundeka khona kanje. UJona wakhuleka uJehova uNkulunkulu wakhe sezivilinini zenhlanzi wathi, ekuhluphekeni kwami ngakhala kuJehova wangiphendula ngisesiswini sendawo yabafileyo namemeza wezwa izwi lami. Zihlobo ezithandekileyo lapha sizwa uJona esephoselwe elwandle kuthiwa wakhuleka esesiswini senhlanzi endaweni yabafileyo ngobana uginyo kwakhe kwakufana nomuntu ofileyo. Xa sikhona sihamba lapha emhlabeni ziningi inhlanzi ezisiginyayo size sizibone singabafileyo. Siyakwazi ukubana kulezi nsuku kulomkhuhlane lo okhona abanye uyababamba bedlule emhlabeni, abanye uyababamba basile, abanye abakwazi ngikhuluma kunjenje ukuthi babambe ngaphi bathiye ngaphi ngobana basendaweni efana lo muntu ofileyo. Abantu bathwele nzima phakathi kobunzima bomkhuhlane. Siyabona nxa sithi siyakhangela silalela sisizwa ngendlebe, sibona ngamehlo sicabanga ngengqondo ubunzima abantu abaphakathi kwabo. Sibona imfanekiso eshaqisa igazi abantu abaphilayo sebefana labafileyo ngenxa yokuthi impilo esiyiphilayo ilukhulu kumangalisayo. Abantu abasakwazi ukubana babambe ngaphi bayekele ngaphi. Ilizwi lami lanamhlanje liyakulabo ababangela ukuhlupheka kwabanye lalabo ababangelwa ukuhlupheka nabanye. Lina elibangela ukuhlupheka kwabanye abantu libafaka endaweni yabafileyo lifana lenhlanzi leyaginya uJona abantu bavalelwe phakathi balokwesaba bayethuka. Ake lithinteke kunembeza lilondoloze impilo zabantu bakaNkulunkulu. Abantu bayakhala bayabubula ukusa kwamalanga, abantu bayacatshiswa, abantu bayatshaywa, abantu bayathethiswa, abantu benziwa yonke into engabe ikhona. Abantu bafana loJona esesiswini senhlanzi bathole nzima kabaphefumuli, ulaka lomhlaba luphezu kwabo. Kodwa uJona ke wathi esebone konke khona lokho uthi nemeza uNkulunkulu walizwa ilizwi lakhe. Lina eliphakathi kobunzima lina manqamo mathupha izihlobo zenu makhelwane labanye abantu nje bizanini igama likaJehova uNkulunkulu uzakuzwa lanxa sithiwa sekutheni, lanxa kuleziqhwaga iziqwabalanda abangalaleli ilizwi lokukhala kwabantu ngobana bayizacuthe endlebeni, abanye inhliziyo sezaphenduka zabangamatshe, abanye velo nembeza abakwazi ukuthi into enjani. Kodwa ukukhona olalelayo ezwe sisezinsizini zona lezo aphendule imithandazo yethu. Lina lonke elisebunzime namhlanje elifana loJona esesiswini senhlanzi, memezani kuNkulunkulu. uNkulunkulu uzalizwa ilizwi lenu, uNkulunkulu uzalalela imithandazo yenu. Asikhulekeni Baba Thixo ingcwele, ngiletha abantu bakho ngendawo ngendawo langezimo ngezimo. Lalela usizo lwini uphendule imithandazo yabo. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu Mfoka Nkomo. Singakagqibi kuhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Liyamemetheka igciwane le-COVID-19 eZimbabwe, osuku labantu abedlula ikhulu 102 asebebhubhile. Abasekeli bebandla leZANU-PF bathi kumele uZulu adonse ndawonye ngesikhathi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa zikhangelelwe uya eZimbabwe. Kodwa kulabanye abathi akulalutho oluzaphuma kulokhu okuzakwenziwa izithunywa zikaRamaphosa. Bayakhala abalwa impi yenkululeko abathi ukwenzakala eZimbabwe kayisikho abakulwelayo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu olamhlanje olivalelisayo ngeGibbs Dube ngisithi kasihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.